Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ulamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 lwezi 2019 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Koko kwenziwe umtramu gumu kwathi kukazonzakala kuthiwa usebotshiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona i-free date, ngokuya kwesikhathi sizabona amatshalayo ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi umtramu gumu uvelela eMidlands. Midlands province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa.
Umfaki Ntambo kahulumende osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Joram Gumbo ubotshiwe lamhlanje ngabe-commission eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Ngokuthi sonke isikhathi besesithwele nzima ngento yokuthi imali le, ukuthi sibe sesibonayo ukuthi amalayini ungaze ulayinele imali ebhenki ungayithola ngekwenza. Maybe ungayehlise inani loni lokuthi kube la malayini ebhenki yonke ijikelele. Singayibongela kakhulu.
Ubunzima obudalwa yokungamanga kuhle komumo umnotho elizweni sewutshiye uZulu engaselathemba lokuba angathuthukisa njani impilo yakhe. Abongi abasebenzela izibhedlela lamakilinika ekhansili yeHarare babikwa sebeqalile ukukhalala umsebenzi bekhonona ngokuthi iholo abalitholayo alizeneli indleko yokuya emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umphathi Ntambo osebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Joram Gumbo ubotshiwe lamhlanje ngabe-commission eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, iZAC, bemethesa icala lenkohlakalo. Umkhokheli weZAC, unkosikazi Lois Matanda Moyo, utshele iStudio 7 ukubana ngempela uGumbo usezandleni zekomishini yakhe, njalo kungenzakala ukubana alale esesitokisini kumbe aye emzini wakhe kusiya ngempumela yokumbuzisisa abakwenzayo. Asizweni ekhuluma.
Yes, it's correct that Zak is taken in, the former Minister of Transport, and currently he's being questioned by Zak with a view of taking him for a remand before the court tomorrow. He is being accused of abuse of power during his tenure as Minister of Transport, having leased his niece property for Zim Airways and paid $1 million for its renovation, plus payment of rentals. He did not declare that he was conflicted in that matter. He is also accused of being involved in the CMED fuel deal involved where $2.7 million was paid to a certain company and no fuel was delivered. He is also accused of having directed the reinstatement of persons facing corruption charges when they had not been cleared by the court and others.
Amacala aweteswayo uGumbo agoqela ukuchaphazwa kwezigidi lokuzigidi zemadola lokusebenzisa ngokungekho emthethweni isigidi samadola i-$1 million kusabkiwo lapho ayifuna kube ngamahofisi aleyo ndizamchina. Weteswa njalo icala lokubuyisela emsebenzini isiphathamandla senkampani ye-CMED umnumzana Davidson Maka lanxa wayebhekane lamacala athile. Lokhu kulandela ukubotshwa komunye njalo owayeyisiphathamandla sikahulumende unkosikazi Priska Mfumira esethethwa icala elifanayo, njalo usathonisiswa sikhuluma kanje esuka emzini wakhe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebheyili. Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi liyancomeka inyathelo leZak leli, kodwa ke umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-MDC uthi umangoyi uyasola.
Lokho kwenziwe umtramu gumu kwathi kukazonzakala kuthiwa usebotshiwe lizaba kuphela kuvala abantu amehlo. Ngokuya kwesikhathi sizabona i-free date, ngokuya kwesikhathi sizabona amatshalayo ekhohlakala. Sikhumbule ukuthi uJoram Gumbo uvelela eMidlands. Midlands province kuvelela khona umongameli welizwe Mnangagwa. sibe kwazi njalo ukuthi uJoram ebevele kufaxini yakhe for isikhathi eside kakhulu emvictimize sananzelela ukuthi uzoba nguminister emva kwesikhathi eside kakhulu ehlala kuphela engumember of parliament kukubotshwa kwakhe akutshintshi lutho akutshengise ukuthi sizane siluma silamazinyo hhayi akula nto eshintshileyo asoze sibone kule nto enkulu eyenzakalayo kumele sibe kwazi ukuthi ngesikhathi esifitshane esizayo uzaprebade ahambe ezihlale emzini wakhe aqhubeke lokho ebelutha ama-resources elizwe beyizanu p f
sixoxe lo mgcinisihlalo wezakhi uthi yena izakhi izimisele ukuqeda inkohlakalo elizweni basebenza gadalala njalo sikhuluma nje kule nqwabanqwaba yengwalo abalokhu besazikhangela ukuthi bedingisise
sekulo mnyaka bekhuluma ukuthi bale nqwabanqwaba yezingwalo abantu bezakhi sizabona kubothwa abantu abakhulu kodwa ke sabona ukuthi uChrist Kamfumira kuphela kese sibona kubothwa uJoram Mgumbo okwenzakala nxa singabona sibile sebotshe ekucineni kuyazokusika ngokuthi-ke sekulamanye ama-factions within ZANU-P F sekuliwa-ke besekusacrifisa yena ngezinto ezabe sezikhona kodwa-ke sikwaziyo thina lesie sikujayele ukubona kusenziwa i-ZANU-P F kusukela yangena embusweni kayijayelanga ukuthi ibophe-ke abantu bayo bahambe betika ngaphandle loya abangasafunakali i-corruption ekhona kwi-ZANU-P F isinjengekensa esigcwele umzimba wonke awunyeke kuthiwe lapha ngoba isispreti yangena umzimba wonke njalo abakwenzayo wenze kokuthi lapha watshontshe khona phezulu bakhona abaye bekuphiwe labo katshontshi kube nguye yedwa kuyabe kuyi-system yikho sizakhulunywa nge-15 billion yama-diamond leyo nalaye uJoram Mgumbo ayekwenze bengakwenziye yedwa besebenza lekhabhali yakhe besebenza le-team lacoste yakhe bekwazi ukuthi bafunde ama-programs abo yikho sibona lakathesikule khathele kwezifiwele iviki yonke every week bakhwezefuyele nxa yokuthi-ke babe beyithola-ke corruptly bawadale tender corruptly ukuthi babe le monopoly kube yikhampani eyodilekta ifuyele elizweni ezimbabwe so basebenza beyikhathela abantu bezanu-P F ayisuke yedwa-ke odle kumbe owabhizeleyo mali baningi abayitholayo
umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-MDC lapho-ke limuzwe ekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ezimele abongi abasebenzela izibhedlela lamaklinika ikhansili yedolobho leHarare babikwa sebeqalile ukukhalala umsebenzi bekhonona ngokuthi iholo abalitholayo aliseneli indleko yokuya emsebenzini lokhu sokusetshatshelwa ukubana kuzadala inhlupho eziningi kwezempilakahle njengoba odokotela labo sebelenyanga ezintathu bekhalala umsebenzi isikhulumeli sekansili yedolobho leHarare umnumzana Michael Chideme ugcizelele ukubana ngempela abongi laba basekukhalaleni umsebenzi kodwa-ke waphanga watsho ukuthi ba bayakhulumisana lo mqhatshi ngezikhalazo zabo lezi iZimbabwe iqhubekela phambili ibhekane lodubo lokusilela kwemali emabhanga umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usethembise ukubana umnyaka usiyaphela ilizwe lizabe selile mali yalo uqobo okungumbiko owamukelwe ngabaningi ngemibono eyehlukeneyo uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba
okwamanje imali yakwamanye amazwe le-bond note kuyasilela emabhanga abantu lokhu beqhubeka belala kundwendwe zebhanga bedinga imali futhi abanye abalayo bayithengisa emkambo yensitha esibhahile ezweni imibiko yokuphenduka kwedola leZimbabwe yamukelwe ngemibono ehlukeneyo iningi lisithi mhlawumbe udubo lokusilela kwemali lungaphela umnumzana Francis Mukonyori uthi akulula ukuthi ilizwe lizavuka kunyanga ezimbili ezilandelayo selinemali yalo
asonto elula nje ukuthi singaphungulala sivuke sesilakho lokhu kuzasithathela iminyaka maybe mithathu kusiya maybe 5 years or so depending ukuthi thina kati vele siproducani elizweni ukuthi kuphume kukanje kuthenga because now asila base of saying that sizaba le-currency our own currency
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Arthur Chuma ngomunye owamukele ngenjabulo umqondo wedola leZimbabwe
lokho kwesikufunayo kwe-renew currency yesiyifunayo vele lokhu ama-bonders kufuni sesifuna our new dollar and uhulumende nxa esenza njalo hhayi siyamtshayela ihlobo
umnumzana maqhawe nyathi esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi engqinye kungehlisa udubo lokusilela kwemali ezweni.
Ya ukuba le new currency ku right and futhi nikuthi kusonke isikhathi bese sithole nzima ngento yokudinga imali le ukuthi sibe sesibonakala ukuthi amalayini ungaze ulayinele imali ebhenki ungayithola ngekwenza maybe kungayehlisa inani loni lokuthi kube la malayini ebhenki yonke ijibe right. Singayibongela kakhulu.
Ukhansila Mzamo Dube uthi ukusilela kwemali kuyadanisa.
Yes, ukusilela kwe-cash mama kubuhlungu kakhulu. Sizwa ubuhlungu vela sokwazi ukuthi sibambe ngaphi, sikhangele ngaphi. Esikukhangeleleyo mina personally ngibona ngathi uNkulunkulu nguye angayenza ujajaja ngoba abantu sesiyenza. Lokho esikutshelwayo kuthiwa sikukhangelele i-currency entsha. Well, nxa ingabuya singakuyamukela ngezandla zombili kodwa lokuzi.
Osakhulayo uKhudzanayi Sringwani yena uphambana nabanye ethi ngabe ilizwe licela ukusebenzisa iRand lakwele South Africa ngoba okwamanje umnotho ezweni usami manzonzo.
Ngendlela engibona ngayo ngibona kuright ukuthi bejoin iRand rather than ini izimdola ngoba izimdola at the moment asizwisisi ukuthi kuya ngapi kuya ngapi sisuka ngapi siya ngapi ngendlela i-economy yangkhona ayimanga kuhle.
Okwamanje iZimbabwe isebenzisa imali yakwamanye amazwe kuhlangene le-bond note kodwa udubo lwemali lokhe luqhubekela phambili ngamandla osekubangele ukuba imali itholakale imikambo yensitha kuthi emabhanga abantu balala khona belinde ukuthi mhlawumbe bengavuka bethola imali. Inkulumo kamphathi Ntambo wezemali yamukelwe ngemibono ephikisanayo. Abantu bethi isifiso esihle loba nje silakho ukuhle sincindezelwe izigebenga ezithengisa imali emkambo yensitha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sifuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com. Abenhlanganiso zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo bahlangene ekolitshini le-NUST kobulawayo ngeviki edlileyo bexoxisana ngengozi ezidibana labantu emsebenzini ezifana lomkhuhlane wokusindwa imicabango i-mental health kubangelwa yikonakala komnotho welizwe. Emhlanganweni lo kuvele ukuba abaqhatshi ababoni ukusindwa imicabango kungumkhuhlane ofana leminye nje. Ngakho izisebenzi zithola ziphakathi kohlupho lokuba ziphumele egcekeni kubaqhatshi. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqhatshi sebekhuthazwe ukuthi bananzelele impilakahle yezisebenzi egoqela imikhuhlane yengqondo ngoba iningi labantu ligula lifihla ngenxa yesimo somnotho welizwe okungaphambanisa impumela yamakhampani abo. Udokotela Mthabisi Anele Bebe uchaza ukuba umkhuhlane wokusindwa imicabango ujayelekile njalo iningi labantu lilawo.
Nxa sikhangela imikhuhlane yengqondo sithi umuntu ocabanga kuhle kumbe olengqondo esebenza kuhle ngumuntu lowo okwanisayo ukuya emsebenzini, ekwanisayo ukucabanga kuhle engahlangana lezinto ezihluphayo, izi-stress, ekwanise kumbe ukuhandla ama-issues ona lawo, njalo kube ngumuntu oziphilela kuhle kusociety yabo. Nxa sokuthiwa umuntu usele mental health problem ngumuntu lowo osebona sokunzima even lokuphilisana labanye ngoba ulokhu ecabanga kule nto elokhu emdlayo emoyeni. Nxa umuntu engazithola elomkhuhlane wengqondo akumelanga ehlupheke kangaka ukuthi nguye yedwa esigabeni ngoba sibaningi njalo kumele siqinisane sithole usizo olufanele.
Umnumzana Makhosi Tshalekwa onguye okhangele izisebenzi zekhansili uthi njengabaqhathi bebengakafiki esibangeni sokuthi babe lolwazi ngomkhuhlane wokusindwa yemicabango uma bekhangelene lezisebenzi zabo.
Indaba ze-mental health yindaba ebezingakapublicizwa kakhulu ukuthi zazakale ebantwini abaningi. Okungangokuthi kuzima ukuthi uthi nxa uvuke ekuseni ungumaneja uzwe isisebenzi sikufonela sithi sona ngile mental health problem, ngicela ukuthi ngingaze ngabuye emsebenzini. Besingakafiki kuleso sigaba esokuthi abantu babe lolwazi olungangalolo. Kodwa-ke ama-wellness programs awe-physical health besisiba lawo lanxa lapha lalaphana i-mental health siyidobha. Kodwa-ke besingakaze sibe le nhlelo ezikhangela kanye ziqondane ngqo le-mental health.
Omunye wabaqhathi umnumzana Sikhumbuzo Baloyi obemele ikampani elungisa imbiza lemigano eyekhango uthi ukuze ikampani iphumelele kuhle kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe lempilakahle lasengqondweni.
Sinanzelela ukuthi izisebenzi ukuthi zenelise ukuthi zibe productive enough ukuze lokho esikhangelele ukubana sikwenze emsebenzini amatages abefakiwe benelise ukuthi ikampani iphumelele ukuthi babe belempila kahle. Lokho esikhuluma ukuthiwa i-mental health. Thina-ke njenge-organization ukuze sincedisane lezisebenzi zethu ukuthi zibe lempila kahle, wasinanzelela ukuthi isisebenzi esiphile kahle engqondweni isisebenzi esimelisa ubana sisebenze kahle.
Omunye osakhulayo osebenza kobulawayo unkosazana Duduzile Mathema uthi yena ulaso isibindi sokutshela umqhatshi wakhe ukuthi kaphathekanga kuhle engqondweni.
Ngingaba lesibindi sokuthi ngifonele kumbe ngitshayele ucingo umuntu engimsebenzelayo ngimazise ukuthi kangenelisi ukuthi ngibesemsebenzini uma kuyukuthi kukhona okwenzakalayo nxa sikhangele endabeni ze-mental health. Mina isibindi ngingaba laso ngimtshele sibili, kodwa ukuthi ngathi ngamtshela through i-telephone conversation kangeza ke ngikwanise. Kodwa engingakwenza ukuthi ngimtshele through into efana ne-WhatsApp. Ngiyabe ngizathumela i-WhatsApp. Mina nxa sengifona ngifona ngisenza e-follow-up ukuthi ngithi mqhathi ungabe ubonile na umlayezo lapho ebensitsho into efana layo.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo bebexoxa ngomkhuhlane ongahlasela izisebenzi okuyikukhubazeka kwengqondo. Kuvele ukuba abaqhathi abaningi bebengaboni umkhuhlane lo ngelihlo elifana leminye nje imikhuhlane ejayelekileyo. Ngakho izisebenzi zithwala nzima ukuthi zichaze ukuthi ziphatheke kubi ngomkhuhlane wokusindwa yemicabango. Abaqhathi sebecetshiswe ukunakekela impilakahle yonke yezisebenzi egoqela lokukhangela ukuhlaliseka kwengqondo. Njalo inkokheli lezi zithembisile ukuletha inguquko kuzisebenzi ngoba sebenanzelela ukuba ukuze ikhampani iphumelele kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe ziphilile engqondweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namhlanje sikhangela udubo osoluwone intuthuko yomnotho welizwe eZimbabwe. Udubo lwenkohlakalo esibhahile elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001202465-0318 ukuze silithinte esingweni lingenelani uhlelo. Inhlanganiso yamagqwetha eYellow Society of Zimbabwe isikweze imbadalo yokuthola usizo lwabameli lwamagqwetha. Nxa ufuna ukumelwa ligqwetha usuzahlawula imali engaba ngenkulungwane ezinhlanu zama-RTGS dollars, 5250 RTGS dollars ngehola linye. Kuthi abafuna ukwesula imitshato kumbe i-divorce kusokuzamele bahlawule inkulungwane ezilishumi lathoba mnembili zama RTGS, 18,000 RTGS dollars. Nxa umuntu emangalela umkakhe ukuthi umamangalelwa uzahlawula amadola angaba zinkulungwane ezilishumi lambili, 12,000 RTGS dollars. Lokhu kusolwe ngabaningi abathi sokuzaba nzima ukuthola abameli magqwetha emthethwandaba kodwa elinye igqwetha umnumzana Job Sibanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana imbadalo kayikhwezwanga kodwa udubo yikuthi iguqulwe isukela kumadola elemelika akade yiwo esetshenziswa yaqanjwa ngedola leZimbabwe.
Ungayifananisa le United States dollar thatha nje umzekelo sowodwa i-divorce namhlanje nxa umuntu efuna ukudivorce umkakhe efuna ukubhadala imali ilo society ithi nxa i-divorce leyo ingaphikiswa abantu bevumelana kumele ibe yi-18,000 RPGs for umamangala. Kodwa ungananzeleli ukuthi i-18,000 leyo nxa usuyi-compare le United States dollar uzananzeleli ukuthi okwanamhlanje i-18,000 leyo maybe ilingana le maybe $900 in the 1,000 United States dollar. Ikanti kudala sisasebenzisa i-United States dollar njengemali esebenza kuleli lizwe. I-divorce, that same divorce, ibiza costa umuntu $1,200, same divorce. So uzananzelela ukuthi nge-bonds kwi-RTS dollar, i-18,000 yanamhla isilingana le $900 ye-United States dollar. Okutsho ukuthi in real terms, i-divorce yakhona leyo isiyehlile $400 or $300 United States dollar. Kodwa ngiyakuvuma ye ukuthi nxa uyikhangela imali yakhona imali eningi kakhulu abantu ngiyakwazi abantu ngabayikhona.
Bakhona abanye kade besibuza lapho kubana kanti vele wona amaloya azabhadalwe imali yonke eningi kangaka bathini bona ukuthi bayehlise ngoba abazwisisi ukuthi yabe isiyangani.
Njengoba bengithile ukuthi ungakhangelisisa sibili ukuthi ivalue yakhona yena le isindo semali kakhona in real terms imali iyehlile. So, ngoba thina ukuthi size sifike kumali yona leyo, what ilo society does, iyakhangela ukuthi region yona ichaja njani. E-South Africa, for instance. So, uzananzelela ukuthi ama-charges aweZimbabwe, lawe-South Africa, lawe-Zambia, e-SADC nje yonke. Loba nje engehlukana nje mpita na, ayahambelana. Akumelanga ayehlukane kakhulu. Asikompare labo-Britain, namanye amazwe aphambili. Sikompare lamazwe awakhona apha nje ku-SADC.
Umnumzana Job Sibanda yingcwethi yecubungula ezomthetho ubexoxa ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Iningi-ke lithi kalisoze lenelise ukuthola abameli emthethwandaba ngenxa yokuqonga kwembadalo yamagqwetha okwethulwe yinhlanganiso yelolo Society of Zimbabwe. UChris ucinde uphinde waxoxa njalo locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zinto Mkhandla ukuze sizwe impono yakhe ngalolu daba.
Le indaba yokukhutshulwa kwenhlawulo zabameli kumbe amagqwetha isisithi ukuthi bonke abantu abaningi uZulu umphakathi omningi ungadala icala okwagadalekile ubincinyana ongakanani sebevele nje sebeyikudla kwejeli ngoba imali leyo balutshwane nxa bekhona abalayo leyo mali ebaliswayo ukuthi xa kuthe kwathi kuza kude hhayi lokho ngibona lilungelo labantu nje abantu ngabazulu ngisebele bahlala ukuthi baza kuya emajele sengisitsho ngoba phela icala lembula ingubo lenjeni ngako ngathi mina soze ngidale icala liyazibuyela nje icala uzuswela ukuthi uzamelwa ngubani labana laba benkantolo bangabona ungamelwa bakuphicaphice uvele nje wena usitadliwa zintwala zejele kayikho enye indlela ngoba abantu imali vele ngabalayo.
Sizwa njalo kuthiwa labo abafuna ukwesula umtshado wabo okuthiwa i-divorce ngesilungu sokuyamele behlawule bona imali engafika wena 18,000. Akusoze kwenze na ukuthi abantu becine bephonga uhlala bese sabe kuyabhadala.
Ye akumele kunjalo sebezaphonga ukuhlalela khona lowo nje ukuthi njengoba imali zabona sezingakubona abantu vele uthando lungasiki kule ngxabano. Abantu bathi kungcono sizidlalele kumbe abanye vele nje bathi badlalelone icala lokulimaza lo omunye ngobana bezekhululeka ukubana bayenkantolo bonquma lowo mshado. Uyakubona la ukuthi nxa abantu behlala ngaphasi kophahla lunye so kumele ukuthi behlukane kodwa umthetho ubabanzele ndawonye kuyakhathaza la nxa omunye azasuke ayele ziningi izinto azakazenza ngobana umthando kawuchithwanga. Lokhu sekusitsho ukuthi nje usemahlangeni ungaza kubuya ushade kutsha ngempahla ingazake yabiwe ngobani umthatho kawesulwanga kufaka abantu enkingeni ezimangalisayo. Ukhona umuntu osesukela amalungelo abantu osefuna ukuthi ahlalise abantu labantu abangafunaniyo.
Umnumzana Thandeka Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni lwe-Studio 7 eseGwanda. Umqeqeshi waqambule nguqole Triangle United uTaura Imangwiro uthi bafunde okuningi ngokuphatheka kwabo umncintiswano wenkezo ye-CAF Confederation Cup loba nje bengasafinyelelanga ukungena kwimidlalo yezibaya. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjo sipha lolu daba.
Iqembu le-Triangle liphelelwe ngumphako emncintiswaneni we-CAF Confederation Cup ngemva kokunqotshwa ngeLenoadibu elaseMauritania. Lawa maqembu adibane kwimidlalo emibili yesigaba se-playoff njalo eLenoadibu linqobele Triangle nge-2 kanye emdlalweni wokuqala kuthi kowesibili odlalelwe enkundleni eBarber Fields ngeSonto. Uphelwe iqembu le-Triangle linqobe nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Enoadibu linqobele Triangle nge-4-3 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili. Umqeqeshi weqembu le-Triangle uTaura Imangwiro utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto ukuba ukuphatheka kwabo kumncintiswano wokudinga intshanje yezwekazi lase-Afrika kubavule amehlo.
Kakhulu njengoba bekungokokuqala ukuthi siphatheke kumdlalo okudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika. Lathi njengabaqeqeshi sifunde okuningi, ikakhulu ukuthi kumele sibekwazi kokwenza nxa sincindezelwa ngabonompempe, ngoba wasiphakamisa emdlalweni wehlandla lakuqala.
Imidlalo yesigaba seCasalaga Premier Soccer League yeviki lama-21 ichiye iqembu le-Capes United lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo engama-50 lowodwa loba nje linqotshwe nge-2 kanyana iqembu le-TL1 ngensonto. Iqembu elihlezi endaweni yesibili ele-FC Platinum lalo lidibane lembila zithutha ngempela viki edlileyo njengoba lichaywe nge-1 kanyanga lebulawo ye-Chiefs njalo liyale lilokhu lile miklomelo engama-40 lathoba munye. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elingadlalanga kulimpela viki njengoba bekumele lidlale le-Triangle lona beliphatheke kumncintiswano we-CAF Confederation Cup. Endaweni yesine kule qembu le-ZPC Kariba lona elile miklomelo engama-45 njalo linqobe le-Black Rhinos nge-1 kanyanga ngensonto. Umdlalo ophakathi kwamaqembu amakhulu elizweni yathi ele-Dynamos kanye lele-Highlanders uphele zingutshiki lobhanqa 1-1 njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Andrew Peter Jijong ukhale ngesimo senkundla ye-Rufaro Sonathi asilungilanga ukudlalela amaqembu adlala kusigaba saphezulu.
Umdlalo wenguqu ngumdlalo okukholisisa abalandeli bomdlalo wenguqu kungakhathalekile ukuba ngabaliphi iqembu, kodwa isimo senkundla yerufaro asilungilanga ukuba kudlalelwe umdlalo wenguqu, okokuthi le nja yami imbala ayinyeke idlalele enkundleni efana lale. Isimo salinkundla asilunganga, asemukeleki ngempela.
Silini wengalane siqhubekela phambili isipunepune sokuzama ukusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu njalo iqembu elijeke amanye engalaneni eleyada linqobe le-Chapungu nge-1 kanya lakhuphula inani lemiklomelo elilawulayo kuma-22. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu le-Mshwane Stars lona elinqotshwe nge-1 kanya ngele-Wange njalo lilemiklomelo engama-30 kuthi ele-Wange lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi lilemiklomelo engama-30 lowodwa. Endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu le-Herentals lona lilemiklomelo engama-30 lowodwa kuthi phezu kwalo kule qembu le-TL1 lihlezi endaweni ye-14 lilemiklomelo engama-32 ikanti ele-Bulawayo Chiefs lihlezi endaweni ye-13 lilemiklomelo engama-30 tulane. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe le-South Africa emdlalweni we-rugby yilo elibe zintshantshi zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba elikwenze le-England nge-32-12 ngomgqibelo. Leli qembu elaziwa ngegama elikuthiwa ama-Springboks lilomunye wabadlali odlale indima enkulu ekunqobeni kwalo oyisizalwane selizwe le-Zimbabwe uTendai Mtawarira, yena owaziwa kakhulu ngegama elikusoma elithi Beast. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesihle safika emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.